Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngomvulo nenjabulo, mhlaka 27 kuLwezi 2023 ngoCape Stove. Endabeni zethu lamhlanje.
Bazonde bafile abantu bakwazi ukuthi lokho kwenziwa kungamanyala. Isizathu ukuthi bama umuntu abamthandayo bayamazi umuntu abamkhethileyo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi abantu bazimisele ukubisela abaqotshiswa umnumzana Sengezo Cabangu edala lepalamende nakumakhansili.
Ngiyananzelela ukuthi by-elections kulezi ndaba eziningi kakhulu ezenza sizane siye siwine ama-by-elections ngoba iyasukathikilikenza i-campaign ilegeleyo abantu bekhona ngale bencedisana kuma-constituents.
Ibandla le-ZANU-PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngompalakazi.
Ngijabulile kakhulu ngokuthi ngiswele namazwi okubonga abantwini abasivoteleyo nokuthi basaqhubeka bayasithanda nalokhu abanye bethu beye basitshiya engozini.
Namhla sixoxa lomeluleko Brema Moyo weqembu le-insimbi zezwane elithole izicoco ezimbili kumkhosi weBulawayo Arts Awards. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-ZANU-PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngompalakazi. Amalunga ebandla leli asabalele emaphandleni lemadolobheni lapho adinga khona usekelo kukhetho lokudinga abazamela izigaba ezitshiyeneyo ejalo lepalamende njalo lakumakhansili. Eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lithi abantu bazimisele ukubisela ezikhundleni abaxotshiswa ngumnumzana Sengezo Cabangu othi unobhala jikelele webandla leli. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda okubandla lesisisi uthi abantu balume owangaphansi besithi bazalijezisa ibandla le-ZANU-PF kukhetho lwama-by-elections.
Hayi, by-election yona leyo ngayikhangela kuhle. Aso by-election yokuthiwa kuyakhankaswa. Ngoba uyakhankasani njengoba abantu basanda kuphuma kukhetho. So nje ngiyakholwa ayisiyo ndaba yokukhankasa, indaba nje yokukhumbuza omunye lomunye abalandeli bakhe ukuthi nxa kuthe kwaba njalo mhlaka-9 abantu kabahambe ngobuningi babo, abahambe beya ngesisita, akula lutho olunye olukhankasayo lapha ngoba siphuma phakathina kokhetho phela.
Singathi akula kukhahlamezana khona ngapho-ke ebhinga kumenjani?
Hayi, abakaqalisi abayenze ukumizwa. Abakaqalisi lapha sisakhangele kusese lokuthula. Ye, baphithizela baningi, babuyile banusele bevele endaweni eziningi ezehlukeneyo kodwa kungasenani. Hayi, angizwa kungani kuhlukumezana okwekwenzakala enyuhle.
Singathi abantu bathini kodwa ngokhetho lolu njengoba abantu besanda kuvota nje?
Bazonde bafile abantu bakwazi ukuthi lokho kwenziwa kungamanyala. Isizathu ukuthi bayamazi umuntu abamthandayo, bayamazi umuntu abamkhethileyo, njalo lokuthi lo muntu abamkhethileyo lokho besamfuna ukuthi ehambe ebamela. Bakwazi njalo ukuthi umuntu othiwa khona ngorikhole umeli wabo ngaso muntu ole-standing ngaphakathina kwenhliziyo zabo nangaphakathina kwepolitics yabo. So bazonde bafile bakwazi ukuthi ezibhedlela akulalamithi. Bengikhuluma lomunye ugogo kathesi ekusithi inyawo zakhe zibuhlungu. Ngambuza ukuthi uke waye esibhedlela wathi ngiyabe siyadingani. Lapho engagcina khona ukuhamba wafika bangitshela ukuthi umfitshane kakhulu, yikho inyawo zakho zisele ukuthi zime kuhle. Bamthiya enjalo. Imali yona le edlaliswayo ukuthi khona kuthiwa kuye kwenziwa ukhetho yimali okade kufuze ukuthi khona ihambe iyelungisise ezinye izinto ezifunakalayo kuleli lizwe. Kanti labo abezekhi sebediniwe ukusebenza kokuphela non-stop, sebesebenza njengewatch, babefuzela bephumule bekuba lemuli zabo njengoba lalokho vele abakuholayo kungafika indawo. At least bekwanisa ukuthi bekuba lezi muli zabo. Manje nanku sokuyikusebenza ngokuphela njengewatch, akusela kuphumula.
Kodwa bazavota yini abantu njengoba usitsho ukuthi sebediniwe?
Nxa kusiyavotwa abantu baza kuyavota ngoba bazondile bafuna ukuthi kuyetshengisa ukuzonda kwabo nge-ballot. Ngaphandle kwalabo abathokozayo ngalokho okwenzakalayo mhlawumbe yibo abangasoze behambe, kodwa laba abazonde ngalesi sehlakalo bayahamba ngobuningi babo njalo baza kuyavota.
Awuboni ukuthi ingaphinda njalo emhlolweni uzokuthiwa-ke surikholiwe futhi? Yindaba behlala berikhola wena, bathi kutheni?
Hhayi, ngiyakholwa mina into eyenzakalayo ukuthi anti yabona ukuthi ngaphakathina kwalo mdlalo lo othi ulamandla okurikhola isikhathi esiningi uzazama ukudinga lo ambona ngani nguyomphikisa kakhulu ukuthi lo muntu abe nguye ongabi seduze naye. Siyakwazi ukuthi izane ijwayele oyethi Nkosi, yebo Nkosi, yenza lokhu, yebo Nkosi. Abaphikisana nabo okulobuqotho okoqhobo njalo bengavumelani labo bengabancengi kababafuni, yikho engufelayo nje akulalutholunye. Ngifela ukuthi mbatshele iqiniso.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda owebandla le-CCC besixoxa laye esetshilaba ward ebhinga esabeleni seMathabeleni North. Ukuze sizwe okuningi ngokwenziwa libandla le-ZANU-P F, sixoxe lo mnumzana Belief Gawule.
Elubani labobhinga, hhayi umsebenzi uyahamba sibili, umkhankaso sibili ukhona sibiliasho kuba lama rally ayenziwayo ngale ntengelupane konke labobhinga. So hayi kukhala umsebenzi uyaqhubeka kuhle kakhulu.
Libona ngazandle zanqoba yini njengoba-ke abantu besithi ilizwe kalimanga kuhle kwamanje?
I-by-election iZANU-P F idaka-ke akulula ukuthi iluze i-by-election. Ngiyananzelela ukuthi i-by-election kulezi zathu eziningi kakhulu ezenza iZANU-P F iwine ama-by-election, ngoba iyasuka sibili kuyenzwa i-campaign sibili egcweleyo abantu bekhona ngale beyincedisana kuma-constituencies. Yiko kwenzakala iZANU-P F iyahambe iyencedisa sibili kakhulu. Kwala kwinkunje nje ngapha e-North zathola amalunga ekhe e-politburo babhizi baku-ground babumpofu babhizi bayakhankasa khona ngapha e-Mat North. So bayenza ama-rally khona ngapha, so abakho ema-ofisini bakhona ngapha edangeni bayakhankasa sibili.
Ye, sizwa kuthiwa-ke kulabantu abayithuselwayo nxa likhankasa khonapho. Siyakwazi ukuthi le-Harare kuthiwa kulabanye abathunjwayo, lina lithini ngakhonokho?
Siyabona mina kakhulu ngiyanikhulukhuluka icele lami langapha emsukulweni wemadebeleleni ukuthi khona ngapha ikakhulu ngikhulumela i-Mat North as a province ukuthi sibili esikubonayo thina lapha ngingazi kwezinye indawo kithi, ngoba kwesinye isikhathi kukhuluma mangasonto eqondileyo. Mina ngazokukhuluma sibili iqiniso, anizake ngize ukuthi akulo muntu we-CCT ohlukuluzwe even esigabeni sepetoleti khonakathi, anizake ngize ukutalana umuntu we-CCT wezeso akula ngitho. Labantu abangilaleleyo bani bayakuzwa khonokho, abalalela umhlaba wakho usuku zonke njengetoto ngale bayolalela imisakazo nalokho. Akula nto njalo, abantu bayazikhankasela kuhle bezenzela kuhle, thina zange sikubone khona kwemsindo khonokho, kodwa zake sikubone khona ngapha emhlubulweni wethu khona ngapha especially Mat North. Ngingazi kwamanye ama-province kumbe kuyenzakala nakho, angikwazi, angifuna ukukulandela, angifuna ukukuvuma, angikwazi sir, but engikubona ngapha umsebenzi wokuqutshwa ngendlela ehlanzekileyo kakhulu.
Ye, kodwa nxa sikhangela phela ibhinga ngazani abantu kabayifuni zana pol inganqoba njani?
Khona kwale ngokhulumileyo kithi ukuthi indlela iZANU-P F esebenza ngayo nxathi la kuma-by-election umsebenzi wakhona uyabe usulula kakhulu, ngoba sonke siyahamba kuye kuthi cwi khona ngani, sisebenze kakhulu khona ngani ukuze kuthume kube noluthi oluphumayo. Yiko kwenzakalayo kuma-by-elections, athathi lula ama-by-elections. Hhayi, kuma-by-elections sithikinya kumele siwawine ebhathi, yiko kwenzakalayo kini.
Abantu libatshelani babagawule?
Abantu sibatshele ukuthi njengokuthi ama-constituencies la engayishiwo esasilahlekelwe khona, batshela nje ukuthi hhayi lingenzanga kuhle, ngoba ngalalikhumbula ukuthi enxa yisikhathi lesana abantu bakhipha iZANU-P F, iZANU-P F ayiphumanga, iZANU-P F ikhona, iZANU-P F yiye ebumbe uhulumende, ngakho-ke asameni ndawonye besibatshela khonoku ukuthi unzima loyo obukhona phakathi kokuphila kwabantu akusiyonto yeZimbabwe kuphela. Siyabatshela abantu ukuthi konke lokhu unzima lobu bulethwa yizimpi ezikhona emhlabeni, iZimbabwe eyiyo eyingxenye emhlabeni khonapha ekhona, izimpi zaboRussia labo-Ukraine, kanti kulezimpi zabo-Israel labo-Gaza zenzana ziphambanisa inhlelo eziningi, zikhweza izinto eziningi, amafutha lani lani, ebesephambanisa zonke inhlelo eziphansi emazweni wonke ijikelele. Sebesikhangela lapho esivele kukhona ku-COVID laphana. Akuzange kube lula kithi. Kube lobunzima sibemangalisayo lapho esiphuma khona. Yikho sithi kubakhumbuza bona abantu ukuthi hhayi, kungathi kumbe into yeZimbabwe kuphela. Abantu bese besithi bona bezondela ihulumende ngumumo womhlaba, kodwa kuzalunga ngokuhamba kwesikhathi.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZanu PF besixoxa laye ekobulawayo. Iziphathamandla zakwele Qatar zithi ele Israel leHamas baza kwengeza ngensuku ezimbili isivumelwano sabo sokukhulula abathunjwayo labadabuka kwele Palestine abavalelwe entilongweni eTel Aviv. Lokhu kwethulwe enkundleni ye-X iziphathamandla lezi ezithi lokhu kuzakwenza ukuba kukhulule abanye abathunjwa yiHamas ngomfumfu lonyaka labavalelwe entilongweni kwele Israel. Inhlanganiso ye-United Nations ibika ukuba okwamanje iHamas isikhulule abafika phose amajumi amane 39 kuthi njalo ele Israel selikhulule abedlula kancane ikhulu 117 phansi kwesivumelwano esigqitshwa namuhla. Kuzakhululwa abanye njalo namuhla. Ele Qatar ele Egypt leMelika asebenza katalala ukuze kube lesivumelwano esizathatha isikhathi eside hhaji okwensuku ezimbili kuphela. Iziphathamandla zeGaza zithi abantu abafika phose inkulungwane ezilijumi lanhlanu 14,800 sebebulawe kulandela ukubhomba okwenziwa ngele Israel. IHamas yabulala abadabuka kwele Melika, IHamas yabadabuka kwele Israel abedlula inkulungwane 1200 ngomfumfu ize ihlasele kwele Israel. Ukuhlaziya lolu daba uTabo Kancube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Nkomazana olandela izombusazwe njalo okuhlanganiswe yezakhamizi iyebulawa Progressive Residents Association.
Njengoba vele kuhlala kuthi khona okuqakathekileyo ukukhulumisana abantu kumele bakhulumisane ukuze into ihambe isebenzeke kuhle. Siyajabula kakhulu ukuthi sizile wonke amaqembu amabili ukuthi bavumelana ukuthi kukhulumisane, njalo nabona abathinjwe ukuthi bakhulumisane ukuthi abakhulile babuyele ngakibo kungakayiwa phambili, njalo kuye phambili kukhulumisana.
Ngathi kubonayo lokhu kungaba usitsho ukuthi impi siseduze ukuphela na, kumbe hathi ngokokulandela nje umthetho okuthi kuvikelwe abathunjiweyo?
Okujayele ukuzama ukwenzakala amazwe la amabili iRussia lePalestine khona ngale Gaza baqale kudala ukuthi belwisane kaziseminyaka leminyaka, kodwa ngaphezu sibethemba ukuthi ngenxa yento eyenzakalayo khona ngale kufa kwabantu, kufa kwabantwana, kufa into zonke sekhebuthene kungaba meno sikethemba ukuthi ekhulumisana kwabo lalokho abakwenzela ekungathintsa izinto. Sikhulekele ukuthi kuthintshe sizi ngoba asiwo mpilo leya umhlaba awungekho wabamjana abantini abaphile abantu bakankulunkulu. Yikho sithi bethemba njalo sishisa ukuthi kube isitshe sethu kube khona kuhlana okukhulumisiwe kuphumelele.
Isikhathana esedluleyo sizwe i-Israel sithi yona hayi ayisoze ime ukulwa ize ifike esikhathini sokuthi isibhidlize iHamas yonke laphana. Ubona ngani kungenelisa na ukuthi kukhulunyiswane ingakabhidlizi iHamas?
Ngibona ngani ama-chances ngathi amathuba akhona abizikhangele ukuthi khona kulamazwe la amanye ama-South Africa wa-America lakuambani esibaziwa ngamsebenzeleni yibo bamele bekhuthaze i-Israel, yiyo bamele bekhuthaze wonke amaqembu ukuthi ye baqinisise kubele siqiniseko isivumelano enesi sikhona siphumelele. Kakungenele vele wabasitaphase kungenele wa-America bakhulume ne-Israel siyakwazi into zezimpilo ezo ziyahlupha. Bangabekhuluma ukuthi bethenzela nje ukuthi babamba kanyamezo, but sithemba ukuthi kungakhulunyiswana kuzona.
Ukubudlelwano lamanye amazwe sikhangela nje eZimbabwe kanye leSouth Africa laphana, ngokubona kwakho ukuba lempi okwesikhathi eside Israel laphana kungaphazamisa na inotho yamazwe la?
Isikhathi esiningi esijwayele ukwenzakala, angithi vele amazwe la yiwo phela omnotho abamunyoti kakhulu umhlaba wonke. So ngapha kudanseka nje ezindleni eziningi ngoba into ezinenzela khona ngathi lapho isithoko lisa Africa esengingaba ngokodwa ngendlela eyenzakala e-Africa lengendlela okwenzakala ezintathu singaphazamiseki.
Lo ngumnumzana Joseph Nkomazana olandela izombusazo njalo kunhlanganiso yezakhamizi iyobulawa Progressive Residents Association. Siyongena kusigaba esilandelayo sike sikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sebevalelwe enkambeni yamasotsha abazame ukuthuthuna intambo zombuso izolo kwele-Sierra Leone. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba amalwecatsha kwele-Yemen ahlasela umkhumbi wakwele-Israel awuthatha asebanjwe ibutho lakwele-Melika. Ele Zimbabwe selivimba abantu eHarare ukuba bengabuthani ngobuningi babo endaweni ezijiyeneyo njalo bengathengisi ukudla emigwaqweni ngenxa yokumemetheka komkhuhlane wohudo. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba umemetheka ngamandla umkhuhlane lo osubulele abantu abalikhulu lamajumi amahlanu lanhlanu 155 selokhu waqhamuka ngonhlolanja lonyaka. Badlela evalweni abantu abaningi edolobheni leli lamanye okulomkhuhlane lo. Kuyini umkhuhlane wohudo? Alisizwe usichamfundo solwayo Ngwenya osebenza empilo hospital exoxa le-Studio 7 ngodaba lolu lapha ukhuluma ezimele.
Ayikholela isihudokazi esikhulu esimangalisayo. Umuntu uyabe ethewa wanatha amanzi kumbe wadla ukudla okule-bacteria eyenza ukuthi umuntu ahude amanzi angani ale rayisi. Uyabe huda ngokuphela okumangalisayo. Yikho-ke kholera le yinto embi kakhulu. Umuntu engapha ngise esheshe usithiya emhlabeni. Abantu kumele bananzelele bengabona behuda amanzi angani ale rayisi isihudo lesi bagijime baphangise esibhedlela. Siso sihudo ongasisalela ama-hours ngoba amalanga usendlini. Yikho-ke odokotela abayelapha selatshwa ngokuthi kuyafakwa ama-drips. Afuna ama-drips amaningi ukuthi baku-hydrate ngoba abantu bafa masinyane nge-dehydration lokuphiwa ama-antibiotics. Kuvikela abantu bayaxwayisa kathesi ukuthi sibhahile kwezinye indawo elizweni bangazi bahamba kulezo ndawo abakwazi khona ukuthi umkhuhlane lo ukhona. Njalo kumele bahlale bengabantu abahlanzekileyo begeze izandla lokungahambi behamba beqhawulana izandla labantu.
Ye, nxa sisikhangele singathi kule gciwane lakhona yini, igciwane lakhona lime njani njalo lingena njani emzimbeni ngokunatha amanzi kube sekusenzakalani?
Umuntu enganatha lelo gciwane kumbe lisemanzini kumbeni ekudleni kumbeni kuma-fruits nje kumbe ukuqhawulana labantu usugcina uzibamba umlomo ubambe isandla emlonyeni lingangena-ke emathunjini selihamba laphana lisiya multiplies liba liningi emathunjini yikho liyabe lokumunya khona amanzi. Amanzi lawo sephuma ngale ngaphansi sokuyidaria ewotari enjengamangani kule rayisi phakathi.
Singathi-ke ngaphandle kokuthi abantu bengaqhawulani lokunye izikhona yini ezinye iindlela zokuthi kunqabelwe khonokho?
Isihudokazi lesi imikhuhlane egulwa kudala abantu bengakasebenzisi i-hygiene le ekhona. Isikhuhlane sivikela ngokuthi kungaba le-clean water, clean running water, labantu behlale behlanzekile. Siyavikeleka nxa abantu bengaphathi kuhle bengela manzi bengahlanzi izandla siyamemetheka siya phambili.
Ye, njengodokotela sibili ubona ngazani eZimbabwe kwenzakala ukuthi kunqabelwe khona ukuthi lingamemetheki igciwane le siyeza ukuthi libhahile kunangale-ke eHarare. So abantu akusamelanga beHarare kumbe bayesabele khatshana kumele benzeni?
Inamanzi ahlupha izulu alini i-drought iminyaka ngeminyaka izulu linganokuzwayo. Yikho amanzi okuthiwa i-running water le ayaswelakala elizweni nje jikelele. Kodwa kathesi njengobana isibhahile kwezinye indawo abantu bengaze bahamba ngaphandle kuyikuthi kule nto eqakatheke kakhulu ukuthi bayihambele ngoba nxa behamba ngale babeza nompola beyiphendukise ngapha isimemetheke ilizwe lonke. Xa ingahlali isendaweni eyodwa ivinjele iziphele ngale ipo uhle wakhona
yiyo khuluma ngama drip lawafakwayo kambe angabe ebizi imali eningi kakhulu yini umuntu munye ngamunye xa kufakwa khona
kuba duri kangako kodwa ke ukuthi isikudokazi sakhona nxa sithi sikuhlasele kakhulu lama drips la nxa uwangazuzile asi ukuthi ungafaka idrip ungasila njalo ngokuthi igciwane lelo liyabe likumunye njani le ibacteria umunye njani phakathi wahuda njani ngikho ngithe isihudokazi kutho ukuthi siyamangalisa leso sihudo
ye kodwa sibonga ukuthi vumbuvumbu nje kuzokuthiwa sokule kholera lapha sokule sihudo kumbe vele akuphongukuphutha nje
hayi sihudo njengoba kwebacteria yamajemusi wona la ahlale khona nje khonapha nje lawo njengabe kuyinto eyadalwa ngumlimi yikho-ke kuya ngesikhathi senesi ukuthi kuba lama-outbreaks ngokuthi kade sokuhamba ukuthi njengoba kungela manzi ukuthi abantu behlale behlanzekile yikho-ke siyamemetheka siya phambili la bantu khona kuthi abantu abalaleli izinto ezabe zikhulunywa nguhulumende yizihlelo ukuthi bengaze bahamba lokuthi begeze izandla abantu lokhu bekhawulana abageze izandla bahlanze njengoba sithi ukuthi akula mazi
lo ngusiphicamfundo solayo ngwenya obekhuka le studio 7 ekobulawayo lapha-ke ubekhuluma ezimele okwamanje sike sizwe abalaleli be-studio 7
Itilichona njani basakazi lamaZimbabwe amahle ye singazi ukuthi ngempela kungabe kuliqinisa lokho esikubone kuma-social media ukuthi uSengezo Chabangu ubhadalwe imali engange 500,000 ukuze agcotshe ama-members awe-Tripos ngempela uma kuliqinisa lokho kuyacaca ukuthi khona nemali yokubhadala amaloya akhe lawa bakhona bamnikeza imali kunyiwe mpela ukuthi ezodilikilisa uChabangu lo labo Khalfan Fugeni empeleni badlala ngabantu basemaphepheleni uChabangu wakhipha abantu ethi balezibongo zabantu zasemashonaleni kodwa okwenzakalayo bonke laba abantu abafakileyo futhi bayafanana balezibongo ezifanayo hhayi uChabangu uthiniwe umbuzo okhona yikuthi ipolitiki embi kakhe elizweni ayithuthukisi lizwe loba laba abezanu bengaqinisa ikhanda benza ingathi kukhona abazakwenzela ilizwe ayikho into abazayenzela ilizwe bazahlala kuphela ngezithembiso zabo kusukela ngo-1980 ngoba ilizwe letingele ezithembiso abantu baphila ngokuthenjiswa okubuhlungu yikuthi abantu bakithi sebabona ingathi ukuhlupheka
ye lo-ke ngowe-studio 7 umlaleli omkhulu besithumezele-ke umbiko wakhe ye okwamanje-ke namhla sixoxe lo meluleki Brema Moyo weqembu le-insimbi zezwane elithole izicoco ezimbili kumkhosi weBulawayo Art Awards.
Ketele insizwe bengisebenza nazo uElvis Mathe noThembi Nkosi Ndlovu.
So kuwe kujona ukuthi uthole isicoco esinje.
Into eyenzakeleyo ayivamanga ukwenzeka esayidini lethu la esikhona khona. So ngijabule kakhulu ngoba kuqopheke umlando ngoba ikhona enye indondo ebizwe ngegama lakhe uElvis Mathe. So into engijabulise kakhulu ukuthi ithina futhi esiqala ukuyithola.
Indodo leyo ebizwe ngo-Elvis Mathe batheni ngayo
bathi outstanding chibuleka music ibizwe ngegama lika-Elvis bathi imateli outstanding chibuleka music
kuhle kakhulu
Lezike insimbi zezwane basishake kuzwele insimbi sibili ziyachaya Brema moyo siliphisela okuhle empilweni njalo sinjala ihlombe ke ngalokho lokutholileyo besixoxa lo Brema lamhlake ukhona ngale kobulawayo yekulevito kulingakhohlwa namhlake sixoxa ngokuvalelwa kuka Job Skala entulongeni loba engakathonisa icala lokuthothozela udlakela ke singagqibi ezala namhlanje sisibone ebezigokhela ibandla lezanupf lithi lizanqoba kukhetho lwamabhayi elections oluzayo kodwa liphikisayo elicc lithi inkomi ngazala umuntu ngoba abantu bazonde okumangalisayo siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje wolivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo wokhe Sithube lilale.